Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 11 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kubotshwa omunye wababhaxabule amalunga ebandla le-CCC eMurewa ngempela sonto oleminyaka engu-67 kodwa iningi lithi hachibo ayisuye ngabasakhulayo ababonakala kumabonakude.
Akumangalisi lancanje kuyinto edanisayo. Amapholisa akithi akhuthaza ukuthi ayenze umsebenzi wawo avikele uzulu wonke weZimbabwe angeneli kozombusazwe.
Kubikwa kubhubhe abantu ababili bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo ngesikhathi sokuqhamuke umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus.
Okwezili yonke le edlileyo kumbe ngithi amabili edlileyo bekuthola abantu ababili abathathu oyedwa sondaba ngelidluli ivayirus.
Abazali bakhala ngokuqonga kwendleko yezikolo esibhadalwa ngedola leMelika liqubenele leZimbabwe.
Intengo yeschool fees emakhaya ikibo $20 average. Ngathi akhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadala $20.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kubotshwe omunye wababhaxabula amalunga ebandla le-CCC eMurewa ngempela sonto oleminyaka engamashumi afika phose isikhombisa 67. Kodwa iningi lithi hachibo ayisuye ngoba abasemfanekisweni betshaya abantu ngabasakhulayo. Umsolwa uNevachi Madusha sekhangelelwe ukumiswa emthethwandaba yiloba nini. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ngokubotshwa kukaMuthuta izolo wathi njalo amapholisa asadinga abanye abasolwa ababonakala kuvideo egcwele enkundleni zokuxhumana betshaya okhulu labogogo ngengodo. Emfanekisweni lo kwizwakala wesifazane osakhulayo ebuza esithi kungani benze umhlangano webandla labo bengelamvumo. Lanxa izanu PF ilandula ukuthi abenze lolu dlakela ngamalunga alo, ibandla le-CCC lithi udlakela lolu luveza sobala ukuthi abebandla elibusayo sebeqalisile ukutshaya lokuhlukuluza uZulu phambilini kokhetho lwalonyaka. UNtunga Emili Nkomo weStudio 7 uxoxe lokhansila wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Edwin Lovu ongwebandla le-CCC.
Kuvidiyo kuyakhanya kulo mama wayekhuluma osamutsha, kulo jaha wayekhuluma ilisi yamabizo abantu abaphatheka kulesi sigameko sokutshaywa kwabantu abadala esethe sayicala lokusapota kumbe kuba amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change. Ludaba lusegcekeni, amalunga wonke ebandla le-ZANU-P F atshala abo bantu aphuma ku-social media kugcwele. Kumele ukuthi nga kona laba abaphumayo ilisti yabo siwabona sebevanjiwe, kodwa-ke siyakwazi ukuthi eZimbabwe amapholisa asebenza nebandla le-ZANU-P F. So kuyadanisa, kodwa-ke njalo akumangalisi. Ngiyayibona indaba yangikhona abayibo abatshaywayo lezihlobo zabo sokuyibo ababotshwa sokuthiwa yibo abalecala njengalokho kwenzakala enyathini esitingwiza. Yikho sizabona sokusenzakala lakhona ngale Murewa. Akumangalisi lancanje kuyinto edanisayo. Amapholisa akithi akhuthaza ukuthi ayenze umsebenzi wawo avikele uzulu wonke weZimbabwe angeneli kozombusazwe, njalo angakhangeli ukuthi lowo muntu ngalephi banda. Isicala kube licala, umuntu ngephula umthetho kumele abotshwe kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi banda kwezombusazwe. Kuyadanisa-ke kakhulu ukuthi kuthiwe ukuthi umuntu oyedwa ungumuntu omdala, kodwa-ke abantu abatsha ababetshaya abantu abadala wabonakala wakhona kuma-videos. Nelisi yangikhona ikhona, wayebize umhlangano lowo kuyaphuma ku-social media ukuthi ngubani lalapho konakala khona i-VDC ihanjiswe eShekshikawuze eHarare kuyazakala ukuthi bagcina sebesilwa ngokwama-factions yikho agcina isilikha leyo vidiyo kuyadanisa-ke sikhuthaza amapholisa ukuthi ayenze umsebenzi wawo ababotshe bonke-ke abaphathekayo kulesi sigameko sokutshaya abantu abadala besikheswa icala lokuthi bangamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ikanti isisekelo selizwe sivumela ukuthi kunye namunye umuntu abe kuhlanganiswa ithandayo ayishisayo.
Abanye bathi amapholisa nxa ethe abopha umuntu kuzehlakalo ezinje kumele akhulume ukuthi umuntu oboshiweyo ngowezanu kumbe ngowe-CCC. Kuqakathekile yini ukuthi ngabe atshile ukuthi ukhululo ole-67 years oboshiweyo ngwaliphi bandla?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi kuvezwe khona lokhu umphakathi ubekwazi ukuthi liphi bandla elitshotshozela kumbe elingena kuviolence elitshaya abantu elimaza abantu elingavumela ukuthi abantu-ke bahlangane bakhethe imihlanganiso abayithandayo kulilungelo likazulu ezimbabwe ukuthi abekwazi ukuthi bavela ngakho. Kodwa-ke lowo khulu kambe yebo kambe ngabe kotshiwe kodwa kuvidiyo kasimbone phuma asibonanga kulokhulu kwayeqhela ubhulo-ke ebhula izalukazi lamaxhegu besetheswa icala-ke lokusekela kumbe lokuba amalunga ebandla-ke le-Citizens Coalition for Change. Yikho-ke thina sesithi ukuthi bonabe sababona phuma kuvidiyo besenza lobu bubi sibabone bekuchabatsha bona labo. Kodwa-ke yebo kambe sizezwa-ke ukuthi ukhulu lo wenu etheswa lethi cala njalo sizwe lokuthi ungwaliphi bandla simbone lesithombe sakhe ukuthi umuntu omenjani ngoba izithombe zalaba benze udlame nelisti yabo siyababona-ke baphuma ku-social media abanye sababona yebo kambe bephuma njalo kuvidiyo besenza ububi lobo.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu ukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Kubikwa kubhubhe abantu ababili bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo ngesikhathi sokuqhamuke umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus omemetheka kalula. Ngapha kwele Melika izibhedlela sezigcwele abantu abagula lomkhakha omutsha othiwa yi-XBB 1.5. Kuthi kwele China kubikwa izigidi lezigidi zabantu sezisezibhedlela abanye bebhubha ngobunengi mihla ngemihla. Ugeina Kumete Saidi weStudio 7 uxoxe loDokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle edolobheni lakoBulawayo, ukuzwa ngomumo walumkhuhlane we-COVID-19 kuleli dolobho.
Okweziki yonke le edlileyo kumbe ngithi amabili edlileyo besithola abantu ababili abathathu oyedwa kodwa abangendluli ivayirusi.
Nxa siqathanisa lezinye indawo zeZimbabwe koBulawayo kulokhu kunganeno.
Ye, ngingatho njalo okwakhathesi ngingazi kusasa kusuya phambili kodwa kuzofika namhlanje asiyathola abantu abedlula abahlanu ngosuku. Sithola ababili sithola oyedwa abathathu abanye kodwa asitholi kweze bedlule kwabo.
Kukhona yini elikwenzayo njengekhansili eyokuncedisa abahlali bakoBulawayo ukubana baziphathe kuhle bengathelelani umkhuhlane lo we-COVID?
Uzakhumbula ukuthi ukulwisana lo mkhuhlane we-COVID-19 kwahle kwenziwa ilokhu esikubiza ngokuthi wadikleya i-state of emergency almost by upresident ngo-2022. Yikho i-lead i-government, central government, le-provincial government yiyo ekhokhela yonke imizamo yokulisala lalo mkhuhlane. Lathi singuBulawayo i-council asisebenzi sizimele sodwa sisebenza singaphakathi kukahulumende ngabe sivuya kundaba ze-COVID-19. Kuno-provincial medical director uDr. Mthembu engitemba ma ungatholi inamba yakhe angakuphendula ngcono kokunye kwakhona. Kodwa ukulwisana le-COVID-19 kungumlando wethu sonke. Uhulumende wezabelo nohulumende wamadolobha esingathi ngama-local authorities kunye layo uhulumende owelize lonke i-central government.
Abafuna ukuzohlatshwa amajekiseni lilayo yini imithi yakhona yokunqabela i-COVID?
Ye, ama-vaccine lokhu ekhona lohlelo lokuhlaba abantu ukuthi ukuvikela iCovid lokho lesiya phambili akhona emaklinikhi ethu wonke abantu balapho beyawazi labo abezikolo abake ngahlabanga asebenelise iminyaka elitshumi nambili 12 years abangahlatshwanga ngomnyaka odlileyo kumbe kule minyaka edlileyo okulonyaka sebekunelisende sebehlanganise iminyaka elitshumi nambili sebevunyelwa-ke ukuhlatshwa ilungiselele uhlelo lwabo ukuthi bazababangaki bahlatshwe nini bahlatshelwe ngaphi sebenza labezikolo
kubikwa kulomkhakha omutsha we-omicron osuyilo osumemetheka njalo lizilungiselele yini
ngizakubeka kazi imagciwane lawa ikakhula ohlobo lwe-virus ahlala mbijanambijana ayaphenduka ayaguquka okuthiwa yi-mutation ngesilungu yona i-h I v le ngabe saqala ilandela ngakhona lokho ukuthi sekunaleyi-variant mbona ngathi ngabe namhlanje ngibe sesekwe-variant silandele i-alphabet uzethi ngabe zamedlelangaosaqalisekubala sisiyana eqinisweni ukuthi ukuvikela i-COVID-19 kuyafanana akulandaba ukuthi umhlobo wakhona yiwuphi kumbe yiwuphi umkhathi okuqakathekileyo yokuthi abantu batshelane izikhala baxekelani bangabondelelani bangaminyani abantu bageze izandla amamaski agqoke iyakhulu nxasi phakathi ezilindini kumbe lapho esiminyene khona ngoba sinikele ukwenza lokho kungakhathaleli ukuthi yiwuphi umhlobo we-COVID uzamemetheka kuphela kuyafanana njengoba ngitshile ukuthi layo i-h I v akulandaba ukuthi yiphi i-variant kumele kugqoke amakhondomu kunato ama-ARV njalo njalo so ngokufana nayo ukuvikela i-COVID kuyafana kanye ukuthi umhlobo ukuthi yiwuphi
lo ke ngudokotela Edwin Sibanda umqondisi obona ngezempila kahle edolobheni lakobulawayo obexoxa lo Gaina Gumede Saidi we Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo Abazali bakhala ngokuqonga kwendleko yezikolo esizibhadalwa ngedola leMelika liqubenele leZimbabwe Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende wayethembise ukuthi abantwana bezikolo zemfundo yaphansi iprimary bazafunda kungelambadalo. Okuningi asikuzweni kubathabile masuku esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ngokukhala kwabazali, abanye baveze ukuthi abanye abantwana bazasalela emuva ngoba bengelanto yonke edingakalayo. Umnumzana Fortune Jamela, ilunga lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uchasisa ngomumo wezikolo zemaphandleni.
Intengo ye-school fees emakhaya ibo $20 average. Ngathi akhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadaleyo $20. Uthole ukuthi cina isikolo sesithwele nzima ukuthi senze konke okufunekayo ukuthi kuthengwe amachoko, kuthengwe zonke izinto nje zokuthi zisebenze. Kuba nzima kakhulu ngoba abazali bengenelisi ukuthi bebhadale imali.
Umnumzana Ronaldo Nxumalo, umzali womfundi ohlala esikolo, uthi abafundi bebengavunyelwa ukuya esikolo bengabhadalanga indleko zonke zesikolo.
Kundaba ye-school fees la ikufanele ukuthi vele kusiyavulwa izikolo ifees yonke isibhadele abantwana bazabengena emabhasini bebengena vele kudingakala ukuthi umntwana atshengise ama-receipts ukuthi usebhadeleke ifees ama-groceries ayafuneka in terms of i-forex ebedingakala abaningi bangikhona bebethola that 200 so ma uthi uyaqhathanisa lama 500 lama 700 abedingakala lapha kuma boarding schools.
Unkosikazi Thandeka Msipha olomntwana oqala iECDB uthi ngomumo okhona ezikolo ngabe ziyananzelela ukuthi badonsa nzima.
Ukuvula kwezikolo ikakhulu nxa umnyaka uqala kubuhlungu ngoba kunengi okufuneka esikolo njalo kuyabe kufuneka izinto ezidulayo. Isimanga esibalaso ngesokuthi minyaka yonke bayathenga njalo kukalutshwane ukuthi bakusebenzise okunye. Kunani ukuthi izikolo zikhangele umumo okhona zikugcine.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro ukhuthaza abazali abakhonona ngokudula kwendleko zesikolo ukuba bahambe ezikolo baye kwenza izivumelwano zokubhadala indleko lezi kancane kancane.
As for parents who are crying about school fees, please we urge them to all visit the school and make payment plans with the school.
Ngomnyaka ka-2020 uyande waguqula umthetho okhangele ezemfundo owe-Education Amendment Act ukuze wenze imfundo yezinga eliphansi itholakale kungelambadalo. Lokhu lokhe kungakafezeki njengokuthembisa kukahulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi udubo lokusilela kwamandla kagetsi soluzafika komlindi uyagcina ngoba isigaba sesitichi sewange esilungiswayo sesifika emaphethelweni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala usezasungula uhlelo lokuhlanza idolobho ngokucitha yonke imithanithani eyenziwa enzikini yedolobho efana lokugezisa izimoto amahlayana, ukuthwala abantu ngezimoto lapho kungavunyelwanga khona lokunye okunjalo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani hlobo bantu bakithi mazimbabwe amahle, hayi siyavuka basakazi be-Studio 7 inkulunkulu abe nani hlobo zami lingadinwa. Ake ngithawule kunye lapha sicela ubaba uMnangagwa engakhathazeki kakhulu kulo hlelo olukhona lapho kuthiwa yihawula ezinkomo laba bantu hayi sibo beqembu lezombusazo. Siyacela siyaxolisa, ngiyabaxolisela abantu bakankulunkulu basasebenza abantu baphelele izinkomo babuhulumende ungaphathekali. Siyaxolisa ezweni lakho ukuthi kube le qembu nyana angathi lifuna ukudala ukuba liphathi. Hhayi akusephathi mntu omdala sophathi. Siyaxolisa kakhulu, ngiyabaxolisela abantu bonke laba bakuleli group, ngiyabaxolisela mpela. Yize noma kungasoze kuzwakale kahle kodwa siyaxolisa, ngiyabaxolisela hulumende. Basalungisa amaNdebele angamasela, iqiniso elikhona. Batshontshelana abanye kabafuni ukusebenza bethenga izinkomo batshontshe inkomo zabanye. So laba bantu abasebenzayo laba balungisa isigaba abekho kwezombusazo. Siyaxolisa lapho, ngibaxolisela bakhulumende. Okhulumayo ngiyazi ukuthi uyaziwa khona ngapho ukuthi ngumkhezi uFamoni uNgwenya ojwayelekile khonapho ukuthi abizwe kuthiwa ngumkhezi. Kodwa-ke hhayi, ngiyabaxolisela, ngiyaxolisa lapho kakhulu ngufamona lo okhulumayo. Ngixolisela ihawula ezinkomo ukuthi hhayi lingahlukunyezwa, liyamukeleke nje njengeqembu. Bazothi uma sebeqedile bakhulumende bazabisela umthetho endaweni yakhona yabo.
Studio 7, salibona ndinjani nga puha? No, thina siyaphila ngapha. Ngutsunamlona. No, siyabonga, sekuze kuwumnyaka omusha. Siyabonga lisayibambe njalo. Hawu, lisakhipha iindaba ezilohlonze, lisakhipha amaqiniso. Siyabonga kuleyo ndawo. No, besihambile emakhaya imigwaqo siyibonile, imigwaqo ayikho. Uhambe udinga umgwaqo phakathi kwemigwaqo. Sangathi abafowethu singabambana nabemthwakazi, sonke sibambane bafethu before sicabanga ukuthi sifuna ukuhlalisana kanjani. Siqale sibambane, sikhiphe phela le ndlovu ekhona lapha endlini eyizanu PF, ngoba uma kukhona indlovu ngeze sikwazi ukuhlalisana bafethu. Noma sithi sicele ukuhlala sodwa kuleli qela elingapha, kodwa phela uma kukhona indlovu endlini ngeke sikwazi ukuhlalisana. Lelo iqiniso elimsulwa, sengathi ningayibona ngaleyo ndlela noma ngalelo so bantu bakamthwakazi. Lingabakithi lina, kodwa sibambaneni phela sikhiphe le ndlovu ekhona endlini. Liyabona abadala emakhaya bayaxetshulwa, bathela isibhaxu, bayashaywa abantu qede lapha izanu PF khona. Yona iyangcoliswa, kazi ukuthi ingcoliswa kanjani, yona ivele ingcolile. Kubi. Sengathi khona singathola isixazululo, sibambane. Ivoti lamandla, the reason bengafuna abantu bevote yikuthi bayazi ukuthi ivoti lamandla. Sengathi singabambana. Siyabonga kuleyo ndawo.
Salibonani ku-Studio 7, ndingelela ngomdluli ngilapha eGwanda. Kulamazi engiwazwile ekhulunywa ngubaba uBelieve uGawule. Uyazi amanye amazwi omuntu omdala afaka amahloni. Uzumuntu ebuza ukuthi basilima njani ngapha betshaywa, bathatha njani ama video ngaphabeshawo uyazi ngumbuzo nje ofileyo nje ovela ubona ukuthi umuntu omdala akala ngqondo nje ucabangela yena yedwa ungabuza njani umuzo njalo ngoba uyayekwazi ukuthi abachawa babechawa and the rest abanye abangachawa abanye basebebalikile becatshile emakhoneni are those abafilima amafilimu manje ngalawo so hayi akusimangazi lokho ngoba vele iZANU-PF yiyo impilo nje abaphila ngayo ukuthi uma kukhona abakwenzayo bavele bevike ngomunye ngiyabonga
sebengelela ku Studio 7 lokhuluma ngamaphosa eJohannesburg siyabonga umnyaka omusha siyabonga umnyaka omusha abantu sibesukucela njengamanje ukuthi abantu bakithi abazovota abantu bakamthakazi asizamenini wonke okusemandleni ukuvotela amaqembu akithi sekeleni ukuvotela izinto zangaphandle ezingasizo zethu okuzadala ukuthi kube lamatitsha abavela kwezinye indawo kube namapolisa emgwaqweni avela kwezinye indawo emabhoda nibehlupheke yonke indawo ake abantu bezame ukuvotela okungowabo siyabacela shuwa siyabacela shuwa abantu abasha bonke basaphalele emazweni abanye abantu abahleli emakhaya abasebenzi namanje isikhathi sokuthi wonke umuntu ukuphula ijombo sizwakalisa izimfuno zethu sizwakalisa lokho esikufunayo ngevoti so ngiyabacela abantu bonke nje ngathi kuyenzeka nje sibambeneni sibe imthakazi lwa big people hlanganeni layo isisisile mhlawumbe like mazutaza i-coalition government hhayi ukuthi sithatha amandla ethu sohambise ngaphandle hayi siyabonga sikuleli le-South Africa eJohannesburg thank you so much
Studio 7 litshona njani hayi nasitshone kahle ngiqinisa lonke ebesibalele inyozi ngesishona lesindebele ngithi hayi qhubekani ngomsebenzi wenu omuhle kakhulu hlobo zami and uthanda kakhulu ngifisela futhi impilo enhle ngomsebenzi nomuhle hayi ngelakho okuningi engakukhuluma nje ngakhuluma nje ngesizathu lokhu izikolo sezivuliwe kwelakithi uhulumende elokhu eqamba amanga ngesizathu sama-school fee mina ngokubona kwami ngabantu balo mcabango njengowami mina benza hlalisa abantwana bonke phansi izikolo zonke emaphandleni hlalaneni phansi kuze kube nombuso uhulumende azalikhuluma iqiniso manje ukuthi asoze kwenzakala ngokuthanda kwami ukuthi ngabantwana bayazihlalela ngoba sesidiniwe ngohulumende hlale sitshela amanga ethi abantwana soze babhadalela khathesi izolo izolo ukhuluma amanga wathi asoze kubhadala i-school fee itemeliwakwayo itemeliwa lelo vele lalamla kanti isupport idoti le ekhulunywayo asonto enhle amanga ela abazali babantwana ehlale qhamba amanga ebenza abantu abayizithutha akusebenzi akusebenzi sibili uhulumende weZimbabwe kakhangelelanga ihlala imfundo yabantwana akalandaba lokuthi abazali bahlupheka akalandaba angazi ukuthi yena umuntu omdala engakuyana ucabanga njani ucabanga nxa ezahlale ngumuntu wamanga engumphi upresident welizwe okumele ukuthi nanguye owakha izinto siyazi ukuthi uyehluleka ngacela abanye bamncedise ngokwehluleka kwakhe ukwehluleka uyehluleka sibili kakhulu lalowo bemkhomenta lapha nalaphana bemkhomentela ize neze hhayi kuyehluleka uhulumende wakithi eZimbabwe ayehluleka mna ngaye abantwana bayakuhlalela bengale abazali bengabhadali ezi-schoolfees angikhona bayithatha ngaphi imali bekuhleka abazali emakhaya abayekile bahlalisa abantwana kuzathi ngihlakuze kulo mbuso oright babuyele ezikolo abantwana bafunde hhayi ngoba sesidiniwe thina diniwe ukudina sibili alingixolela ngoba muntu odwa sidiniwe diniwe uhulumende weZimbabwe kalaqiniso cela amanga umuntu lo
sibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo ha siyabona okwenzakala elizweni lakithi siyezwa manje sebeqala ukukhuluma ngecorona yazi bakhona abantu abangakhuluma ngecorona nato mnyangagwala kwechiwenga lapa bakhona abantu abangakhuluma ngecorona akhona amazwe angathi ukuthi hayi icorona ikhona nothi laba bayazini ngecorona okwakuqala bayazini ngecorona bayazini ngempilo zabantu ngoba yibo ababulala abantu yibo abahlukumeza abantu yibo ababulalilizwe ngobusela babo aso bantu abangakhuluma ngempilo zabantu labo bahlezi bekhuluma amanga njalo nje phezu kwamanga abangaka abahlezi bayakhuluma yini into abaseke bayenza entsha abantu abangayaziyo phezu kwezithembiso ezingaka into aseke bayenza emphakathini yini ngaphandle kwaloku sibona nje kuchaya abantu ngaphandle kokubona kusibona sibukubula abantu ngaphandle kokubona kubotshwa abantu enye into abangayenza abantu bezana uphefu yini mina elizweni lihlahle ezinitsho ngithi laphana noba kungangena abantu noba kungangena umntwana omncane engayenza ngcono than kulomnangako even umntwana ongugrade 3 engayenza better than umnangako lo uyazini kutotochiwe ngokuthi minutes of health uyazini ngempilo zabantu bona kuyi babaqeda abantu elizweni abantu bakhethi basozosithethela ukuthi bavulawa yini izana uphefu oyikorona phakathi kwento ezimbili abantu bakhethi basezowubona umkhuhlane omubi ukuthi umkhuhlane oyingozi empilweni zabantu yini akula umkhuhlane ongaba ingozi njengezana uphefu akula umkhuhlane selokhu imkhuhlane yaba khona bangaki abantu ababuya izana uphefu izidumbu eziphansi ezabo zingaki izana uphefu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden losowabo uMnumzana Justin Trudeau wele Canada kunye loMongameli wele Mexico uMnumzana Lopez Obrador baqhubeke ngomhlangano wabo kwele Mexico izolo lapho abazise ngokuthi bazazama ukulungisisa udaba lokucapha umngcele ngabakwele Mexico bengena kwele Melika ngokungekho emthethweni. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi kutholakale amaphepha ayimfihlo ehofisini kaMongameli Biden okulicala elifanayo leletheswa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe mayelana ngezombusazwe welemelika saqala ngokumbuza ngokukhethwa kukasomlomo wedale le The House.
Ukuxokozela esikubonileyo ngokhetho kasomlomo we-House uKevin McCarthy owama-Republican kutshengisa ukubana akula kubambana kubandla lama-Republican and I think abantu abaningi uMcCarthy bamkhumbula ngelanga le-insurrection ngozibandlela 6, 2021 lapho abalandeli bakaTrump abazama ukuthumba ngayo i-House bezama ukustopa i-certificate kishini kaBiden ukuthi ukcount amavoti amenza ukuthi abe ngupresident. So ngokubona kwami amaRepublican ubona ngokwawo awabambananga and uMcCarthy bebengamfuni ukuthi kube nguye oba ngosomlomo weHouse. Kusiya phambili sibona ukuthi kuzoba nzima for yena uMcCarthy ukuthi engu-speaker akwazi ukuthi acontrol iHouse ngoba sibone be faka ama demands abo amanye akona vele ungathi a ridiculous ngoba enye yakhona i demand ngeyokuthi even umuntu oyi-1 owe Congress angakwazi uku demand ukuthi uMcCarthy makehle o speaker makehle esihlalweni mabe ngavumelani laye. So I think kumenza abe weak uMcCarthy njengo speaker ngoba manje every time maye milapho uyabe lokho ecabanga ukuthi la ngingaphazama anytime anyone angathi kumele ngirecord.
Ngokubona kwakho umbona elokhu elamandla yini ebandleni lama-Republicans uMnumzana Trump?
UTrump siyazi ukubana ibandla lama-Republican kulokhu elamandla amakhulu kakhulu ngoba abaningi abantu abasupporta uTrump yibona abavotela ama-Republican la esiwabonayo khona manje. So I think ngiyakholelwa ukubana kuliqiniso ukuthi nguye okhulume lalabo abanye abayi 20 ade bengafuni ukuthi uMcCarthy angene wabakhuthaza ukuthi mabavotele uMcCarthy. Kodwa siyazi ukuthi amanye ama-Republican amaningi especially ku-Senate abafana labo uMcConnell bafuna ukuthi i-Republican Party iqhubekele phambili ihlukane ikhohlwe ngokwa-Trump okokudala lokho ngoba I think bayabona ukuthi guya divide the party isebefuna ukuthi ama Republican maye ngabambana babe lomqondo omunye mabe pusha ama policies abo abafuna ukubona esenzeka. I think uTrump usesuka abe yiloko esingathi hindrance ngoba akusacaci for ama Republican ukuthi bayaphambili yini noma lokho besasemuva bevumelana lombono ka Trump ukuthi ukhetho luka 2020 lwalungekho lwa rikwa.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo obeqoxa le studio 7 ese Virginia ngapha kwele Melika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njani kusasa isikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.